Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 2 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yele South Africa eyokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa lihlangane labantu abathunjwayo bahlukuluzwa.
Kunanzelelo njalo ukubana i-ANC yayilobungane lezabu hathi lezani, so ngaqakatheka ukuthi behlangane labafo wabo njalo abavela kuzaphu lakuformer Zipra.
Umanisipala wakobulawayo wazise ukuba amanzi avalwe izolo azaze evulwe nxa kungalungisiswa udaba lwamagetsi esitishini samanzi eseFenhill Booster Station.
Eliyona lawa i-144 hours kayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lohlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo.
Onogada bejele babikwa behudule ngamandla intatheli zendaba esejele uHopewell Chingono ukuthi aye emthethwandaba yena egula. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa wakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi inani lokuthelelana kwegcikwane leli kukhanya kusiya kusehla, kodwa kulabantu abangamachumi ayisithupha lambili ababanjwe igcikwane leli kwakhuphula inani labalalo elizweni jikelele lafika kunkulungwane eziyisithupha 6559. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yele South Africa yokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa lihlangane labantu abathunjwa bahlukuluzwa kakubi abafana loNkosazana Noxolo Maphosa lomnumzana Dawanda Mujehiwa. Ababili laba babikwa bathunjwa bachaywa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Umongameli Ramaphosa wazise ngomvulo ukuthi uzathumela iqula lesibili eHarare maduze ukuyahlangana labameli benhlangothi ezichiyeneyo bekhulumisana ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe njalo ibandla lakhe le-ANC lizasungula ezalo inkulumo lebandla lezanu PF eceleni ngodaba olufanayo lokuthi ilizwe lingakhitshwa njani edakeni eliphakathi kwalo. Iqula likaRamaphosa elakuqala elihambe eZimbabwe ngenyanga edluleyo layaliswa ngumnangagwa ukuhlangana labamanye amabandla abagoqela abe-MDC Alliance ngoba besithi akulahlupho elizweni. Kodwa abaningi bathi uhlupho lukhona njalo bathi uRamaphosa kumele aphathe umnangagwa lebandla lakhe ngesandla esiqinileyo nxa efuna ukuphumelela. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombosazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Kungabe kuyinto engcono mbijana, kodwa okuqakathekileyo sibili ukuthi kube le ndlela abangahlangana lama stakeholders amanye angaso zano PF, kube kucace ukubana ama terms of reference abo kuyini okokuqala, njalo kuqakathekiswe ukuhlangana labantu abangama victims of ubudlwangudlwangu bezanu-PF kunenzelelo njalo ukubana i-ANC yayilobungane lezabu hathi lezani so ngaqhakatheka ukuthi behlangane labafowabo njalo abavela kuzaphu lakufoma Zebra behlangane njalo lenhlanganiso zamachurchi behlangane njalo lenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu ngoba bengehluleka ukwenza lokho uhulumende engahlela kumbe izani engahlela ukubana behlangane labantu abasekela izanu-PF sokuyabo qhakathela ukubana behlangane lenhlanganiso labantu lamabandla ami wodwa independent ale track record yokulwela amalungelo abantu njalo kuyabo qhakathekile ukuthi ucace ukubana injongo yamakula la kumbe amanxusa la vele kuyini
Yiziphi impumela nkomo obona zilakho ukuphuma kunkulumo lezi ezingalungisisa udaba lweZimbabwe
Ngibona ngazani impumela eyinye engaphuma khonapha ngibane engxenye kube le international inquiry engakhangela kudlwangudlwangu bezanu-PF okwesibili kungaba njalo le all stakeholders dialogue ukuxoxisana kwamabandla achiyeneyo kwenhlanganiso ezichiyeneyo ukuze kudingwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe udubo lwelizwe kulu dubo lomkhonomi kuludubo njalo kwezombangazwe kuludubo lokuthi amalungelo abantu abahlonitsha kusukela ku-1980 ekuludubo lokuthi uhulumende kasabusi kuhle izanu-PF ayibusi kuhle isibusa njengempisi lokhu vele yakuqalisa kudala so ngibona azanenye impumelo yokuthi ube le-all stakeholders conference ukuze lokhu kulungiswe kukhandwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe esibhekane lalo mayelana lomkonomi lombusazwe lokulungisa ezombhuqazwe kusukela kudala nje endulo ku-1983 ngeGugurawundi
umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo yakobulawayo yazise abahlali baleli dolobho ukuthi amanzi avaliwe kusukela izolo njalo azavulwa kungalungiswa isitishi samanzi e-Fernhill Booster Station esifileyo ngenxa yodaba lwamagetsi umabhalane omkhulu kulikhansili umnumzana Christopher Dube wethulela umbiko izolo okhomba ukuthi akuseyikulandelwa obekukhulunywe ngokuvalwa kwamanzi isitishi lesi size silunge Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi kanye namandla kagetsi evele esilela kuleli dolobho. Ukuze sizwe okuningi ngokusilela kwamanzi namandla kagetsi, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamanzi luqhubekela phambili ngananzela kathesi indawo eziningi ezazithola amanzi. Kusese ngama 48 hour water shedding azisawatholi. Njoba siyakwazi sonke ukuthi kathesi uBulawayo uunder i-144 hour water shedding. Kodwa lezi ngensukwana ezidlulileyo bezokusiba khona ukuthi vele yona lawa i-144 hours kayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lohlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo. Ubukhokheli esikhangele ukuthi ngabe buyancedisa abantu yebo ye kwezinye izigaba buyancedisa nxasene sithi ubukhokheli ngikhuluma ama-councillors bayancedisa kakhulu babiza ama-bowser kube sokusithi kwamanye ama-ward ama-councillor ngabantu abachiyeneyo kakhulu bakhona abanye njalo abangabonakaliyo vele lezakhamizini sikhuthaza ukuthi basebenze lomphakathi ngoba abantu nxa sokunje bakhangela ukuthi ama-councillors abancede kakhulu ngokubiza ama-bowser ngoba yibo abalomlando bokubiza ama-bowser ema-wardini abo kodwa uzafica ukuthi bakhona abanye njalo ukuthi izakhamizi ngathi ziyazama ukuthi zizibizele bayasuka bazonde futhi sikhuthaza njalo ukuthi i-council njengoba sekukhona ama-ward water kiosk lawa te afakwa amanzi kawahlale khona kwenzela ukuthi izakhamizi zingaze zaswela amanzi njalo esikukhuthazayo nxa kulohlupho olunje ukuthi council ingaze yathi stick 100% to i timetable yabo yamabhawuza ngoba yazi ukuthi kwezindawo ibhawuza ibuya ngesunday lange Wednesday kumbe ngeMonday lange Thursday kodwa kulesikhathi sokuthi kwezindawo vele amanzi kawafiki for almost 2 weeks so sikhangela ukuthi bawabise amabhawuza onalawo bangalandeli kakhulu i timetable ngoba abantu uhlupho lwamanzi luningi kakhulu njalo sikhuthaza ukuthi abantu bangaze bancenga ubukhokheli kuze bathola amanzi
ukubona ukuthi uhlupho lwamanzi kanye lo lamagetsi alukhathazi kangako abantu liyake likhulume lesiphathamandla zenhlangothi zombili
yebo yemavikini amabili amathathu adlulileyo amagetsi siyabona ukuthi aseqalisa ukuthi ahambe kodwa ungananzela kawahambi kakhulu nxa siwaqatanisa la manzi amagetsi ahamba kwamahola amabili amathathu aphenduke ngikhuluma nje namhlanje ake ahamba okwamahola amabili kusiya kwamathathu kwezinye indawo kodwa-ke kawahluphi kakhulu sibe sesisithi-ke thina manzi yiwo ahlupha kakhulu siyinhlanganiso-ke ngokunjalo sike saba la ingxoxo esingathi yi-virtual meeting sixoxisana labekhansila labemakolitshini abe-nast lezakhamizi sisitsho ukuthi udubo lwamanzi kobulawayo kuyini okungenziwa yabuya imbono etshiyeneyo so ukuxhumana kwethu labekhansili kuqhubekela phambili phela kodwa siyakwazi ukuthi amanzi asiwomlando kakhansili kuphela ngumlando kahulumende ngakho-ke lezinwa silusizi ngoba emhlanganweni besilawo izinwa kayizange ibe khona ngoba yibo abanikazi bamanzi abayibo kumele balethe kobulawayo inqubekela phambili izaba khona ukuthi sixoxisane lohulumende lekhansili kanye lezakhamizi zonke jikelele
inhlanganiso yenu yamangalela ikhansili yakobulawayo emthethwandaba ngamanzi eluveve solungaphi lolu daba
kathesi isigaba esikiso ngeseclass action ukuthi izakhamizi zona ngokwazo sezabeka besezethula udaba lolo emthethwandaba ukuthi kucwayisiswe kusuyaphambili kukade kuvele kuyini okwenzakalayo njalo bahlukuluze kanjani abantu udaba lokhu lukhona kalukaphume emthethwandaba njalo samele impumela emadale omthethwandaba njalo kasoze sime khonapho kungakhanya ingazantu akule mpumela engacaciyo zaqhubekela phambili ngoba thina esikufunayo ukuthi ukhansila abekwazi ukuthi ulo mlandu wokunika abantu amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi ngoba amanzi esisekelweni sombuso ku-section 77 kucacile sobala ukuthi amanzi lilungelo lomuntu njalo kakumelanga umuntu aswele amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-studio 7 ekobulawayo Gada bejele babikwa behudule ngamandla intatheli zindaba ebothiweyo uHopewell Shingono ukuthi aye emthethwandaba yena egula inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi udokotela kaShingono wayethe angasuswa ejele ngoba elezibonelo zomkhuhlane we-COVID-19 kodwa onogada bejele babikwa bemqambele amanga bathi bamusa kudokotela wakhe kodwa uthe efika phandle bamhudula bamdonsela emoteni eya ejele balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicle lithi umbhikitho obuqoqwe izizalwane zeZimbabwe wokuvala umngcele weBay Bridge wehlule ngemva kokuba abantu bengathandanga ukuphatheka kuwo. Iphephandaba leHerald lithi unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Obhedi Mpofu. Uthi mpela iqula elaqanjwa ngumongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukuthi libuye eZimbabwe uzoxoxisana losowabo liyeza umpofu kazange atsho ukuthi iqula elizayo lizakhulumisana na lenye inkokheli yamabandla aphikisayo ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo olithumele ngeWhatsApp.
Sarigwena mthokazo muhle. Siyabonga izinhlelo ezindle ezizwakalayo nabantu besinika befakazi kwese kuthandela umhlobo leRadio Lila. Sikhulumanga sikhuluma into zabasenzakala ezindaweni. Siyabonga lonke balandeli nabalaleli benhlelo khona ngapho eGwamba kwesivalo eGandangula khonapho komoyo livuke badala liyavuka kodwa kwejuma esivalo eGwalupa uzobamba istrip road khonapho umakhelwane wami umalimami edaluka avuka malume maziwa khonale malaba ngiyaphika bakithi eGwahole ngwenye omuhle ngiyamthanda umdalami. Siyabonga kulale inhlelo uyendlu makwathi khonale makomo yophile mfowethu. Hlelo ngizakho ngiyadinwa ukusikela inhlelo zethu se-Studio 7. Ukhulumayo ngumoveni wedaluka.
Sanibonani bantu be-Studio 7. Mina ngithi khona nangagwa Ken Gom, nangagwa kaphume esihlalweni sesihlubekile. Sihlubeke kakhulu asakwazi ukuthi senze njani ngumnangagwa. Maku senza umnangagwa kaphume esihlalweni kaphume umnangagwa esihlalweni. Kaphume mina ngubhimu le yotholakala eShashi.
Salibonani ngaphu Studio 7. Linjani bakithi? Hayi mina ngiyaphila. Ngilapha esabeleni sasemguza. Ngithanda ukuthi ngikhulume ngalokho ukuthiwa uMakhube uyabuyela eParliament. Kambe shuwa uMakhube engahamba eParliament ewiniswe ngubani njengoba wadliwa hands down ngo-2018. Lokho kunto lokhu kunzima kakhulu lanxa ngakuthiwa kwenziwa ngabomo, but uMakhube yekangene kodwa ahlabe kwazi ukuthi is going to kiss goodbye esihlalweni sakhe sona esiseParliament ngoba vele kangeke phinde ewine. Uzangena khonapho okokuthi eqedisa ithemu yona leyi engena nge-back door, but ukuthi engene nge-front door akasaphindi. Even bona uDouglas Munzura bonke bafanele bahle bebekwazi ukuthi sebekucinile vele ipolitics yabo, i-career yabo kupolitics isihle yacina khona. Sokuyikho kokucina kabaphindi futhi bebuyele. I bet my last cent vele akula muntu oyabuye wine we-MDCT futhi.
Sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo? Hayi siyambona lo mbuso kamnangagwa lo bantu bakithi mani, mbuso kamnangagwa mani. Kathi umnangagwa waye bengajiki kuphela be-resign ngesihle. Kungcono labo abantu bechawa ngumoya kancane beke be-resign nje kahle. Hayi silizwe libehlule. Hayi ngiqiniswa akumelanga ukuthi uzodwe abantu ngale ndlela. Umnangagwa wantu wami inyanya bantu. Iqiniso wami inyanya lo muntu, akula muntu omfunayo lo muntu. Ngoba nje kuthi uyakhuluma leso silungunyana sakhona, ashemu mani. Ngabomnangagwa mani, ashemu mani. Yazi uyazuzwe sengathi ngumuntu ofaka amalahla achisa emlonyeni, uyagagasa kazwakala ukuthi uthini. Kambe isikolo babefunde kusiphi isikolo umnangagwa ukuthi akhuluma isilungu? Kambe umuntu owangena ngokuthathela umngabe engayazi lutho, vele kayazi lutho phela lo muntu othiwe kabayazi lutho bonke labo. Kuqanjelwa ntawizibla ukuthi afuke uvusa ilizwe. Ilizwe livuka njalo ungafundanga. And the two akusela abantu ababafunayo emazweni abo. Lihlazo leli, lihlazo mpela ukuthi kube ngabo ngabantu abacabangayo, abantu abalesikolo bazithiyela nje kahle. Hayi bantu, thina sekusehlule lokhu, abathathe abasele mbono engcono. Hayi phela lokhu lihlazo leli. Ujike uthi ngavotelwa ngabantu, hey ngawina ama-election. Uwina ama-election usathumba abantu, usabulala abantu, usathumba abafazi, urepa abafazi. Hayi lezi lale lihlazo leli. Hayi laba bayangisa lapho emazweni lapha vele sebekhulunywa kabi wonke amazwe okula muntu obafunayo. Akula abantu vele ubona kumele bevalule amabhoda, bengayindawo abantu bezana uphela.
Injani kuStudio 7, ukhulumayo ngufuyane ngisenkayi ngokuzalwa ngokusebenza ngiseSouth Africa okhangele ngezamasiko esintu. Ngithi kumthokazi omuhle, nginjani ngelinginyelela lonke. Singakhohlwa imvunulo yakithi, thina saziwa ngemvunulo. Akumelanga siyeke ukuvunula, kumele sehlukaniswe ngemvunulo ukuthi singamaNdebele. So ngiyacela sizwe sikamthakazi ukuthi asivunuleni ibheju kaligqokwe, ilo elisenza sibe ngamaNdebele apheleleyo. Ngiyabonga uyani okhulumayo, ngizalwa enkaya ngingcitshi kwezamasiko. Ngiyabonga.
Sanibonani balaleli be-Studio 7, mina uNqobile eBulawayo. Thina lapho sihlutshwa ngamanzi eBulawayo, Bulawayo ongayila manzi, siyahlupheka lapha ngamanzi.
Sanibonani basakazi, ninjani? Usakazi, ngumbono wami indaba kahulumende le othi uyabisela amapulazi kubanikazi. Shukuthi njengoba izanu labo zikhona izikhulu zezanu ezazinika amapulazi, bazawaphindisela emuva na? Umbuzo engilawo umsakazi wami oqala ukuthi njengoba bazithathela bona labo amapulazi, bathatha lezifuyo zabamhlophe, bazabisela konke nezifuyo zabamhlophe abazithatha emapulazini la, msakazi wami. So ngenye indlela asebeqala isiqalwa nguhulumende wezana, shukuthi seqala ukuhlamukela abantu njengoba ekuqaleni wathi abantu abathathi. Uma senza kanje sebonisa sobala ukuthi sehlamukela umphakathi. So asazi ukuthi njengoba abanye abasela mizi bangena emapulazini bahlale, uzababisela emuva bayakhele uhulumende wezani loba uzayenzani? Azomnyabona.
Ma ndinjani ku-Studio 7, ngiyalibingelela namhlanje ngale ntambama. Ha, ngikamangalisa okwenziwa ngamadali alapha eZimbabwe. Amadali alapha eZimbabwe asethengwe ukunganani. Wonke umuntu ophambana leZANU-PF, ophambana lombono weZANU-PF sokulicala, wonke umuntu ophambana lombono weZANU-PF sokungani licala elikhulu, sokuthiwa hayi lokhu asafanelanga aphume phandle, sokufanele uwoneni ngokuthi athi lokhu kayisikho okwenziwa iZANU-PF, sokufanele ahlale phakathi. Lokhu sokuyiyangisa lokhu.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli wele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera usexothe umkhokheli webutho wafaka owagxothwa ngowayengumongameli walelo lizwe. ELeBotswana lithi indlovu ebezisifa kusukela ngenyanga kaNhlangula zikhanya zingasafi. Ingcwethi zenyamazana zendle zithi kuke kwatholakala izidumbu zendlovu ezedlula amakhulu amabili 281 zibulewe ngokucathangelwa kuDJF. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, umongameli Donald Trump izolo uze wafika edolobheni leKenosha esigabeni seWisconsin, lapho kwadutshulwa khona onsundu ngamapholisa amhlophe, kwaqhamuka udlakela, kwathiswa izakhiwo. UTrump obesala ukukhuluma ngokudutshulwa kukaJacob Blake owasindayo ngemva kokudutshulwa ngenhlamvu eziyisikhombisa, uze wakhuluma ngaye izolo esithi ulusizi. Kodwa iziphathamandla zedolobho leli bezithe uTrump engafiki kuleli dolobho ngoba engaphehla udlakela, njengoba esala ukuthi kulobandlululo lwabensundu ikakhulu ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Pete Ncobo.
Umsindo esiwubona lapha kwele Melika ubangelwa esikhathini esiningi amapholisa. Amapholisa aphathi kuhle abantu abamnyama, abadubula, abadubule babulale. Sike sabona lapho umpholisa efaka idolo lakhe entanyeni omunye umuntu, wahlala imizuzu ophose ngaba ngu-9 ubabalwana wasebhubha oqalise lapha ngo-May. So umsindo lo esikhathini esiningi ngenxa yendlela amapholisa aphatha ngayo abantu abamnyama ebabulala, and then abantu besukuma labo betshengisela ukuthi lokho elikwenzayo kubi.
Ngokubona kwakho ubudlwangudlwangu bona lo besububona busenzakala, bungabe bubangelwa yini njalo bulakho yini
kugcina sebufika kusibanga esingenzi.
Ubudlwangudlwangu lobu buyaqhubeka buqhubekela phambili nsuku zonke emadolobholeni atshiyeneyo. Kuba kwesisikhathi kuyathi sokuqalisa ubudlwangudlwangu lobu ukuthi nxa sobuphela laphana uzokuthiwa nangomunye futhi layo umuntu sebuyile wendayeni enje. Abantu bephume njalo beyitshengisela kuthi nxa ungani utshengisela lokhu lakho futhi sokuthula kube sokuqalile futhi kwenye indawo. Okunye okudanisayo ukuthi umongameli waleli lizwe okhokhela abantu Trump ngani uyena usekela labo abalodlakela uma ukuthi babulala abantu bamnyama. Kodwa nxa abantu besebetshengisela usebabiza ngokuthi bayizigebenga bangabantu abangaqondanga yilo uhlupho olukhulu esilalo eMelika. Siswele ubukhokheli umhlaba wonke indaba sibona udubo lolo esibona umhlaba lokho ikusweleka kobukhokhele obuqinileyo njalo obuqondileyo. EMelika sikhokhelwa ngumuntu ongelandaba lempilo zabanye abantu othi nxa abantu besithi bayatshengisela engavele engakuthakazeleli lokho. Kodwa uma abantu bamhlophe laba abanye abafana bathole impopho bebulala abantu uvele yena kakusoli lokhu kungani kuthiwa yiyo vele indlela aphila ngayo.
Umnumzana Pete Ngcobo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseMaryland.
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keisha Cole, ever said, always feel, never fake. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swag, dripping for the black magic. I got me an upgrade, got ring on my exes. I'm calling in physio, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Owami muhle. Singa
Mqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yeSouth Africa yokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa lihlangane labantu abathunjwayo bahlukuluzwa. Umanisipala wakoBulawayo wazise ukuba amanzi avalwe izolo azaze avulwe nxa kungalungisiswa udaba lwamagetsi esitishini samanzi eseFenhill Booster Station. Selugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.